okuthuthukayo yibuyanga ukudubeka kwabantu iqiniso lelo ngakho lokho owuthiwe ngumongameli asithi thina ubezama nje laye njengomuntu omdala kodwa eqinisweni izinto ziyazithiwa zimbi ngamandla ngoba abantu ngabalamali hamba ubuthatha abantu abalithumi ubakhuthuze ungaba lenhlanhla okwesikhathi ukutholayo $2 nibuye kwinto enjesadat ngeyani inceda bani isadat yakhona leyo ngaphi kwakhona kuyathathwa izimali zelizwe sibona ukuthiwa amabhasi ongakaziwa abona adlula anezihlala izinto ezethula imashini imigwaqo ekuleyo ndawo lezindaba zahlala kuzo abantu behlala emkhukhwini kuyathi kungaphela insuku ezimbili 16, 17, 18 kuyabuya ngathi khona lokhu saso sikhathi sokukhuma ngemihlangano yisikhathi sokulungisa lokuphakamisa impilo zabantu phakathi kwendlala engaka njengoba nezulu lingenanga isadakhi ngiyabo bona ababusabisanathi amakofi lamatiye kabuyekele ukudlalwa ngabantu
umongameli mnangagwa uphinde waphatha udaba lwegugurawundi etshayela induna ihlombe ungathini ngalolu daba njengoba sibona ukuthi iningi liyasola
ngomunye wabo nabo lami abaswelayo ngake ngakhuluma ngayo-ke nje iminyaka le ngathi yedlule udaba lombhuqazo wegugurawundi ayisilo lwezinduna mina lapha-ke sengikhuluma njengomuntu owashaywa yiyo i-5 brigade leyo yaphosa yangibulala elupane kangiboni ukuthi izinduna zizakhulumani ngayo ngoba izinduna lezi sezifana lezisebenzi zikahulumente udaba lwegugurawundi olombhuqazwe belufuna ukuthi luphathwe ngabantu abazimeleyo bodwa sengisho mhlawumbe nosihlalo wayo abe ngumuntu ovela ngaphandle kwelizwe loku ngesilimo esithi i-independent commission akula lutho izinduna ezalukhuluma ezinye zakhona zizelwa izolo umbhuqazo sowedlule kazazi lutho azibonanga lutho lalabo kuthiwa bakhulume ngabo abafayo kabazange bababoni ngoba babengakazalwa eqinisweni indaba ye-background akula lapho eyakhona siyabeloko sibhodisana lezi duli lezi cimbi asoze lulungiswe izinduna udaba lolu kumele lulungiswe ngabantu abazimeleyo abangelani nohulumende kanti vele khona kwakwavela ngaphi ukuthi umuntu akuhlukuluze abe sezokuthi hhayi sorry wahlukuluzeka angithi uyabona ukuthi uhulumende yena lokhona nguye wayekhona abantu besifa uhulumende asoze azikhangelena athi ngizokuthoba kulimaza abuyethe ngizokuthoba akusebenzi njalo nilalaba abathi into egugurawundi ingaza-ke ngizithathe zinduna kuyaphanana nje lokuthi uziphathelena amaqhubulu kumele sifuna iqembu elizimeleyo independent commission and libe liqembu eligoqela abantu abavela kwezindawo an international commission.